soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba onamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 7 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Thiyani indlebe lizwe ukuthi ngubani njalo udabuka kuphi. Inhlanganiso ezizimeleyo ziza kukhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayishangani.
Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni idocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Amapolisa kwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abachathangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho.
Njengelizwe lapha lizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi, so abantu basebethatha i-advantage ngokuthula kwelizwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sokalobola omunye umfazi olisotsha. Iphephandaba leNews Daily lithi lilobufakazi bevideo etshengisa uChiwenga ekhuluma leziphathamandla zogatsha lwe-census ngesikhathi sohlelo lokubala abantu eveza ukuba uhlala lomini yothabo baloyi amqambe njengomkakhe odabuka enkaya esigabeni seMathepeleland North. Ubaloyi ubikwa elesikhundla sikakennel kubutho leZimbabwe National Army elake lakhokhelwa nguChiwenga. UChiwenga usanda kwehlukana loMary Mbayiwa ngemva kokuphoselana aqatha emthethwandaba. Ngomnyaka ka-2012 uChiwenga wehlukana kabuhlungu loJocelyn Mauchaza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwemaster plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayishangani elikhangelelwe ukuletha amanzi lilethela izigaba zeMathepeleland. Uhulumende uthi uza kwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezinsuku, njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqutshwe ngayo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathepeleland Human Rights Institute, uthi akula bufakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kuhle abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilithumi lasithupha emaswingo Manicaland, Matepeleland leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele imithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho okuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho eyabekwa ngumanyano we-United Nations. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Maphosa ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Indlela esiqale ngayo lumkhankaso njengeMathepeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo lathi babekela ukuthi umthetho uthini okungumthetho welizwe umthetho we-African Union lo mthetho wamazwe omhlaba wonke i-United Nations basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo kungaba yinto encomekayo ngoba imaster plan i-relocation master plan kumele ibe khona njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini limaster plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo okwesibili kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni udocument eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo okwesibili njalo sikhangelela ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe udaba lwecorruption ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzela izulu ngoba khathesi singapha ngasichaya umbululu kanti sesichayela umbululu enye njalo icorruption nxa kuyukuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption yikho sithi thinakaveze phela vumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuzasetshenzwa ngayo thina esizakwenza ke njengenhlanganiso yemathebeleni Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonila kutshoyo sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba ze-procurement eze-tendering lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle kwenziwe nge-standard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kazulu njalo imali isebenze ngendlela eyiyo akubanga khona ubugwelegwele
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute obeqoqa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo Amapolisa akole Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho ngomvulo. Lokhu kuza ngesikhathi amapolisa kwele Botswana ekhala ngokuthi izizalwane zeSouth Africa lezeZimbabwe zingena kulelo lizwe ukudala amacala behlomile. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaviron kwele Botswana.
Isikhulumelisa amapholisa kwele Botswana umzalaniye bakali kuthi amapholisa kawasoke atonde ukukhalisa impopo enyameni kuzigebengu ezidala amacala azihlomile.
We are going to engage them head on because we cannot allow, we cannot tolerate, we cannot condone a situation where our citizens are.
Sizanikilana labo singesabi, asingeke sivumele isimo lapho abantu bethu sebehlala evalweni. Abantu bethu kumele bakhululeke. Sifuna ukuthi lowo ofuna ukudala icala ehlomile acabange kabili.
kusehlakalo sangomvulo uMagali uthi kade kulabantu abeZimbabwe lababili abeBotswana akade bezama ukuntshontsha uthi ngaphandle kwababili kwabeZimbabwe ababuleweyo ababili badutshuliwe balimala kabuhlungu bahanjiswa esibhedlela ababili abakuleBotswana labo babikwa besesibhedlela besesimeni esibi ukubulawa kwababili laba kuza kunyensukana omele usibala ukukhulu amapholisa kuleBotswana umnumzana Phemulwa Ramakorwane ekhonone ukuthi bathwele nzima ngesigebengu ezingena zivela eSouth Africa leZimbabwe
re itse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibe na matsala mangalisayo o Martin Sisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo matsala bebambene nabanye babo abe South Africa kanye la beZimbabwe
owe Zimbabwe ohlala eHarare umnzana mkhululi moyo uthi mhlawumbe eleBotswana liyadeleleka ngabavela phandle kwelizwe abacabanga ukuthi bangazenzela umathanda
njengelizwe lapha lizwe lesiBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi so abantu basuka bese bethatha advantage ngokuthula kwelizwe bese bebona abantu abangayenza nje yonke into abayifuna ukuyenza kanti kababuzange langeni so kulezi gameko mpela esithe zenzakala lapha abantu bezama ukwenza izinto ezinjalo ama-armed robberies hayi mbona abantu bazalimala ngoba lo hulumende sekunanzelele kakhulu
kukanti esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gift Ncube uthi kumgceke ukuthi abavela phandle basebenzisana laba eBotswana ukudala amacala
inzima indaba yakhona leyo ukuthi abantu kube kuloka kubonakala abantu bangaphandle kuyibo ababuya ngapha bezoyenza into ezifana lama armed robbery ezifana lokubamba nje zena lezi mota ezithwala ikakhulu izimali kuyahlupha kakhulu kodwa mina ngendlela engibona ngakhona umuntu kasoze ebuye engelalwazi lokuthi laphana kulani lani umuntu uyabe sebuye evele kwazi ukuthi into elandayo yini uyayithola ngapi so kabe kuloku kusebenzisana labangapha
umphathi ntambo wamapholisa umnumzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele angathandabuzi kodwa afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngenxa yokuqonga kwamacala la enyangeni ezimbalwa ezisanda kwedlula ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Impilo elizweni iqhubeka isiba lukhuni intengo lembadalo ethiyeneyo empilweni kaZulu iqonga mihla ngemihla. UZulu ephakathi kokukhala njalo dukuduku izibhedlela ezinkulu zelizwe ezifana lempilo labo Mathadei sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa umuntu nqa egula. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula. Zifakwe ngedola leMelika kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakweleZimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Unkosazana Sali Ndlovu obekudwendwe lokungena esibhedlela uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini.
Kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende. Kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo kodwa phela ukuthi abantu abanensizo kufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima imali le itholakala nzima kunzima sibile ay uhulumende ngawo yasi ncedisa into lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wemganini kobulawayo uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu bevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona.
Umphakathi wakithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa na ngoba umphakathi wakithi buvele usehlulekani ukubhadala u-160 uhulumende lapha mani kumele ukuthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi njalo lokho sokukuthi sokusitsha ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali okusho ukuthi umphakathi omnene usehlupheka.
Umnumzana Joseph Nkomazana owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala limali.
Abantu abasebenzi abantu bayehluleka izinto sezikhwelile. With this rate yenale esikhwezwe isibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadale imali ezingaka ezifika kuko $12 i-consultation fee posi $3,000 zethu yabona ngani ikwethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu njengezakhamizi thina sithi hayi ikhulumende kumele ikhangele ezizinto kayi ingabhongu kweza ezizinto abantu abazoze bagwanisa abantu bayehlulwa izinto eziningi bayehlulwa kufake ukudla etafuleni.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli.
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali kuveza kahle kamhlophe ukuthi isidilikile siphelile sitshile sifanele ukuthi lahlele silothele. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yasemelika kumbe imali elingana nesemelika bona bengayiholi kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazabonelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana abenelisa leyo mali. Kuyikubusa kabi konke lokho kulethe isimo size sifike lapho esikhona namhlanje.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya ephumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali yeMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela kutshumi lantathu i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alitshumi lambili emali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alitshumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alitshumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-$12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yeMelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha eMelika i-$0.06 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Amaphephandaba akwele Bhilithane athi inhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson usinde kukhetho lokudinga ukuba amalunga edale aselethemba lokuthi aqhubeke na ekhokhela ilizwe leBhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna yeWange uNekatambe obesengozini yemota eWange ngomvulo ulokhu ekusimo esibi esibhedlela seMatadei lapho asiwe khona izolo esuswa esibhedlela seWange Colliery. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyawubonga umthokazi impela abayenza into enhle, siwubongele mempisha ngazama ukulungisa indawo lezi yaseZimbabwe leyo ngokwezima zokuphila emazweni angaphandle lwa kunzima kakhulu yakwazi.
Studio 7 Kipsi Jonga Komo Mavra Selinjani lonke liyaphila thina siyaphila ngapha lonke basakazi bamende liphile kuhle hhayi thina ngapha siphile kuhle sibili akula problem hhayi kuba-problem zikhona lapha hhayi silalela zonke siyavizwa sibili zimnandi ziyahamba zizihamba kuhle sibili akuphinda
njalo zisele into eliqiniso hayi bengithi ngiphawule nje kunapho ukuthi laba bantu laba kuthiwa bayekhiyana ukuthiwa abamqondisi laba ababotshiwe laba hayi ababotshelwanga lutho babotshela ukuthi ngoba ngamandebele kodwa kusekushone labo kungakula nto enjalo ukuthi bangabotshi uzawuthiwa bakhiphe ibhela ukuthi kuthiwa bese ukuthi abakhiphe laba endebeleni aya bazangena zangena kwisingene sizaphikeleza usebenzele ukuthi lapha kukuthi nje kuphela kwasela nje ukuthi bafake kugrawundi ukuthi nje basele ukuthi bangafaka njani kugrawundi besikhuphule besiqede yikho abakufunayo ukuthi aluba kungenye indlela zile ngangikhangelezele ngovelako ulwazi lalutho ulwa lamandebele ukuthi ulwa lamandebele na ubone ukuthi na usenze njalo kijima lapha na uthi akula mavoti ukijima lapha esiya kupha abantu ebakhaya emumvu izinkomo kuthiwa izinkomo liphi inkomo iyakwazi ukuthi asezemvotshele ngiyazikuthi wababulala amandebele manje lathi siyisithutha singabona inkomo umuntu ugijime echayibhethi ethi hayi inkomo hayi unangagwazi uright uzoraya amadoda hayi bo asike sikhangelele umfana omncane lo wena lo yayo noma sengesishoneni uright umuntu lo ukhuluma kahle and into zakhe zonke zilobubelo noma ekhuluma yeza ukuthi hayi indoda iyakhuluma noma ahamba khona eza kulesi sindo kusala kukhala emuva ukuthi uyakuhamba indoda akwe ukuthi uhamba ngalohamba inkazana yalo unangagwazi wahamba hamba shana sizizi hayi alright hayi imukhumane khonapha lapha khonapha kule mtshana kodwa kwale ekhabo likhona tobho lapha ya hayi ngiyabonga makhiwami ngiyabonga noma kuphamba nisukukhuluma kodwa angifunisi ngiyazama konda kuhlupheka abantwana bakithi ahlupheka baye bahlupheka basemgodini ebhalakwe lokhu ebangaphithiwanga bangambizwangu 200 mbe bayi 2000 ngazakwazi kwakubona umuntu abantu abangcetha bangu 2000 emgodini nabo umlimi uza kubona uzabangcwaba labo njengathi basingcwaba bangcwabela ihlobo zethu kanje ngiyabonga Stomatuwana
Studio 7 njani hayi thina sithile ngapha umathema wenkaya hayi ngiyabonga izindaba ngibongela njalo leli lizwi elizileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankabo ukubana nxa eyangcotshwa ekhethweni kuzatshiya isihlalo nasewusiphi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye ama-president athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edala inkani esiyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-amerika abaqalisa ukubuyisana khathesi umbuso kabhayideni ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa ngumhlamba yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ebuthuleni kungakusiseka sibili kodwa but laye longenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphephe lama-ovedi kulabalweli benkululeko lapha abasebenzayo abahloniphe lamapentheni abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo ziphe lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile seyamelana nama-ovedi hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwandle ezimbabwe kuze kube le ntutho kokube le motho imathema wenkayi yabo Studio 7 salibonani linjani hhayi siyaphila kuluma ngaphi enkayi imathema so bengithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli kuimpi ukulwa lokulwisana akusiyo nto enhle kasikhanya lenizwe lase-ukraine ukuthi selinjani selizintshaka ngenxa yempi impi yinto empi ezimbabwe bezifisa ukuthi ngaka ibikhona futhi sizehlulekele sihamba sinje siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokukususa hayi khona ukutshotshozela impi impi kayilancede siyabona isigadi okuncinyane kuyatshotshozela impi impi kayathi yelayilethi lutho futhi ngaze lilwe njani akuncedisi yabo
lenjani ku-Studio 7 banjani abanye ukuphila hayi thina siyaphila lapha egoli la ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lohlo khona umgabo wathengisilizwe hhayi ngiyavuma sibile umgabo wathengisilizwe kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo unkomo nguye wathengisa isizwe sakomthwakazi esasihlanganisa labantu besishonele ukuthi nje abantu bakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo kodwa but hhayi unkomo yena ukusithengisa sibile wasithengisa sihle kwamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana kodwa kuyehlula wahle wabale bathebelele nje wahle wabale bathebelele wahle wabuse bathebelele manje wayesitshetho zakusiza Zimbabwe yonke abamalela abafana beshoneni abamalela abafana beshoneni ngoba bazobulala amaNdebele futhi ha hayi unkomo ngiyawathengisayo madoda kesho unkomo ngiyawathengisayo tesiko sokumela tesi sikhanyele ukuthi siqalisa ngathi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa yabona umqondo wabuya lo mqondisi moyo hayi ngiyawuthanda ngiyabonga
salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kanti bavotela abantu bangavoteli ukuthi ngithanda uba abavoteli ukuthi ubani uzakwenzani so lapha engikucela kakhulu yikuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyajiya khona imali yelizwe nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke sisebenzele amanamba siza kufathiya abantu abethu bengelalutho kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besiyela abantu abethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuvela kubafisa ukusebenzela babo abantwana so ngitho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatisa kodwa abantu kabakwazi lapho abayakhona iyezi le ilizwe lingelamali asontenxana kanti layo yako-israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonabo kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singaphi sasikhulule kunzima sasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakho isandla obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lokunzimeni abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngomthetho ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318 lenze imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyacela ke balaleli
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Obuzemelika elibhilitane lithi lizathumela ele Ukraine izikhali ezenelisa ukudubula zikude ama long range missiles. Kulandela inyathelo elithethwe ngelemelika kunsukwana ezisanda kwedlula. Elebhilitane lithi lizathumela izikhali lezi ngemva kokufundisa amasosha akwele Ukraine konale kwelebhilitane ukuthi izikhali lezi zisetshenziswa njani. Izikhali lezi zilako ukuhaza amabhomba ohlobo lwama-missiles alithumi lambili ngesikhathi esiphansi komzuzu owodwa efinyelela isibanga esingaba ngamakhilomitha afika phose ikhulu 80 kilometers. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Inhlanganiso ezizimeleyo zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayishangani. njengoba ngichilo ke zulukandaba silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.